simele lesizwe abadala bethu ababevele besikhokhela kusukisela ngesikhathi sempi kuze kuyefika manje ukubana bona bazosiqondisa njani ngoba okuqakathekile ngokuthi sithole umuntu ozasimela siqondiswa ngabadala bethu ngoba yibo abalembali yaleli lizwe njalo sisafuna ukuthi baqhubekele phambili besikhokhela.
Sizwa abanye abakubandla lezanu-P F besithi udaba lolu akusamelanga kusetshenziswe i-unity agreement ngoba lokhwana sokwadlula ukubana kukhethwe umuntu ovela kuzabu. Kungaku liqiniso yini lo?
Lokho inkulumo yabanye abantu njalo yesifiso zabo lezi okuqakathekileyo yikuthi sibona thina umkhokheli webandla lezanu-P F uPresident Robert Mugabe engabuyeli emuva ngokuhlonipha isivumelwano se-Unity Accord ngokuhlonipha ukumanyana okwakuvele kukhona ngesikhathi sempi kuze kube namhlanje. Ngakho-ke ye ababe bekhuluma belezifiso zabo le mbono yabo hhayi bangakhuluma kodwa esikubonayo thina okuqakathekileyo ngamazwi kamongameli welizwe onguye-ke umkhokheli njalo leli bandla okweze ekukhuluma thina yikho esikuthatha siyamazi engumkhokheli ohlonipha kakhulu isivumelano izivumelano abe engene kuzo umuntu ohlonipha umthetho simbona ngombuso wakhe njalo inxa yokuthi yena ngokwakhe iloya ngokwakhe ngakho-ke uyawuhlonipha kakhulu umthetho.